Ayi, kuyinto edabukisayo kakhulu yadinga ikhangeleke. Sisaphakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayatshaya ngabantu bezana. Abantu bezana bebabaney'nsibini abangezona-50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokela amakhethi. If iy'ntathelo zindaba ezibalisele u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamenus Thuso, uSimba Rashen Baranganda, loLucky Chuma, bafika basibuza ukuthi lengani, you know, lithathela namapilisi alapho lenza ngo-1. Sabachatheka kathi zintathelo zindaba, nani ndinxa kingasitshela nje ukuthi kwenzakalani, you know, izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina. Ngikhuluma lomunye ongwanathi ingane uyakhokhela nje mucuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi sizama ukuzwisisana ngoba sithi akutshengisa ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli zindaba, uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card, kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli zindaba ngokomsebenzi. Wase waluthusha-ke icuku lona lekade behamba bebaningi vele abantu bakhona, besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithe. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi. Nami ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho, ukusila kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngalelixuku lona lelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisa sibahlali. So imisa ecina ikhiphe istatement sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile. Ukuthi umuntu onalowo postiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ndani yephu leyani case, but angisathola ngithuba ngoba ngingade ngikwenza kusukela izolo. Nhlanhla lokuthi angangiyilimali, kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngiyevu leyani case, ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zeinkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube nokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonwa zindaba, bephuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zihlanelane lo khetho. Bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bathayelwani kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho, ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. Sele sishoda ukuthi ungake wathiya i-journalist iqede ukutshela ethileni i-journalist nawe uqeda lapho uwatshela ubachazela ukuthi nangonozinda. So bona into kade besishayela yona ukuthi sidinithe ama-footage ebesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanya kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-history.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo, ukumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo, njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Ye, kakhulu sengisaba lokusaba, ngiyathuthumela izinto ukuthi ngikhulume khonapho. Angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi. Kuntshengisile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafinansela asikho akula sefit ngazi uye khona ngale emapholiseni reporter asibona ngamanyathelo ethathwa ivini lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu. Asibona izingatsha ezinganisekela ama-journalists zihambele emuva noma civil organization bengani abaluthatheli phezulu okukwenza sifile ngani asisodwa njengami personally ngizizwa ngingavikelekanga nje. Ukusebenza kuyinto enethusileyo kakhulu, lokusebenza kuza yenyezani, ngisebenze kanzima.